Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olomngela ku Studio 7 yesonto mhla ka 4 kumpandula 2022 ngokhipho Dube. Endaba zethu lamhlanje.
Bathengise iZimbabwe yonke lomhlaba wonke jikelele ukubana izanu ayisiyo ke ele dominant in rural areas.
Ibandla lesisisili ngoba ezigabeni ezimbili kukhetho lwama-by-elections. Eleza no-PF lithi namhla uDwayi udophe ingqongqo.
Namhla besizo celebrate inkosi yethu uMzilikazi ilanga lakhona mhla ka 10 September and they are celebrating umhlaba wonke jikelele.
Abadabuka eZimbabwe benza isikhumbuzo senkosi uMzilikazi. Salethulela ezamasiko ezabatsha lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Ibandla eliphikisayo eleCitizens Coalition for Change linqobe ezigabeni ezimbili phakathi kwezintathu eziqhube ukhetho lwama-by-elections izolo ebulilima. I-Commission yeZimbabwe Electoral Commission yethule umbiko enkundleni yeTwitter isithi ku-Ward 1, uMnumzana Ephraim Moyo webandla le-CCC uthole amavoti afika phose amakhulu amane 385, kwathi uMnumzana Khosa Mpapa Ndlovu okubandla le-ZANU-PF wathola edlula kancane amakhulu amathathu 315. Ku-Ward 16, uNkosikazi Makhadi Ndlovu Moyo webandla le-CCC uthole amavoti alikhulu lamachumi amathathu lanye 131, kwathi uNkosikazi Jane Moyo okubandla le-ZANU-PF uthole edlula kancane ikhulu 118. Izekibi ke njalo ukuba uMnumzana Experience Dube okubandla le-ZANU-PF unqobe uMnumzana Ephraim Moyo okubandla le-CCC ku-Ward 14. UDube uthole amavoti edlula kancane amakhulu amane lengxenye 459, kwathi uMnumzana Ephraim Moyo wathola angamakhulu amathathu lamachumi amathathu lambili 332. Izigaba lezi zazibanjwe libandla leZANU-PF kusukela ngomnyaka ka-2018 kungakasuki ababebambe isikhundla lezi. UMnumzana Ostalos Gift Ziziwa, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC, uthi kuhle kakhulu okwenziwe ngabantu ebulilima.
Uyine ngoba abantu bephume ngokuningi njalo bayala ke ukuncindezelwa ngenxa yokubana amaminista ezana amabili, deputy minister lo minister babekhona ngale ezama ukwethusela abantu lokuhlukumeza abantu, kodwa abantu ke bahamba ngeqiniso. So sifuna ukubabonga abantu bebulilima njalo batshengise iZimbabwe yonke lomhlaba wonke jikelele ukubana izanu ayisiyo ke ele dominant in rural areas. Katshengiseni ukubana ke i-TPC iqhele indawo yonke.
Singathi ke nxa sikhangela ukhetho lolu liza kusebenzisa futhi khonokhu yini zokubuya ukhetho olukhulu.
Ngo-2023 sokansethu ngesokuthi noma kanjani against all odds so sizayenza yonke into esiyikwanisayo njenge-citizens movement ngenxabala inhlanganiso le ngeyabantu ngokozulu wonke jikelele ngokwami lawo ngokomuntu wonke weZimbabwe kubantu eZimbabwe kube nenguquko ngenxa yokubana inguquko ingabuya inceda wonke umuntu whether ukuzanu noma noma kuwabambo kusini. Kuqakathekile ukubana senze ukhetho kwi-environment elokuthula njalo sibe nokuhlonipha njalo sibe nokuthi umuntu ekhethe ibandla alifunayo. So sikhangelele ukubana kulungisiswe indaba yama-reform ngenxa yokubana kufanele ukuthi owinileyo ewine ngendlela ke esegcekeni ngendlela elokusuthiseka ngendlela yakuma-standard. So into ofanele ilungisiswe indaba yama-reform esimangayo ngenxa yokubana asiwinanga ngenxa yokubana izek iyenze ukhetho olupenise siwine ngoba wethu overwhelmed recriminational. So khonokho yikho kufanele sikusebenzise indawo zonke ukubana siye phambili. Yikho sikhuluma ngendaba ye-operation mango ukubana abantu besekugcineni kwafo konke indaba yokubalot box. Asilandaba ukubana abantu bayenzayo phakathi komnyaka into eqakathekileyo ukubana sikhethe ukubana izimbabwe.
UMnumzana Ostalos Gift Ziziba, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC. Sixoxe njalo loMnumzana Philip Gawule, ilunga lebandla le-ZANU-PF.
siya kwamukela sithi ukhetho oluphume into esimelandini, kodwa ke okukhona ukuthi i-by-election sesilanda i-general election le ebuyayo, but ezikhathini eziningi vele izanu PF iyaziwinela nje ama-by-election, kuthithi kukhona okungahambanga kuhle khona ngale kukhondane nomhlangano wethu wezanu PF engxa okwenze kwagcina sokufika wina i-CCC. Kodwa ke hhayi, sekumele zibophe ziqine khona ngale ebulilima wenzele ukuthi ukhetho olubuyayo lolu sibone ukuthi izanu PF iyanqoba khona ngale ebulilima.
Singathi-ke okwenze i-CCC yanqoba kungabe kuyini?
Kule zinto ezimbalwa ezifana ne-voter apart, ikakhulu i-voter apart leyi ikhipha impumela kwesinye isikhathi engayisiyo, ngoba abantu abaningi bazengahambanga ukuyavota. Ungakhangele kunama-figures akhona ukuthi amnawo nje ama-figures akhona, ngathola ukuthi balutshwane mhlawumbe abantu abahambe bayavota. Ubulutshwane babantu abahambe bayavota bona ubana yokwenza impumela yakhona iqile ukuwela noma ngathi.
Kuyo phambili ubona nzani ibandla lenu lingazama yini ukuthi linqobe futhi khona ngale?
Hayi, ibandla lethu lihle kakhulu ngale gidi. Yazi nxanga ukuthi ena gidi kokukhona yokuthi ngale futhi ungakhangela thina ngale vele uhlelo lokuthi lama-MPs ethu lawo imisebenzi abawenzayo muhle kakhulu. Ukhangele umsebenzi owenziwa ngaboMinister uMangaliso Ndlovu, akula muntu ongamnetshi uMangaliso Ndlovu ngale. Even kathesi even ikhokhela iparty ilobukhokheli obuhlelekileyo ukuqhuba umsebenzi womhlangano ukukhokhelwa nguMangaliso Ndlovu. OMangaliso Ndlovu vele ngathi maspouse vele ikhothiwe vele maspouse, imaspouse vele izanu PF iyathatha kuphela. So lowo nxanye njengoba ngikutshela kithi we have a very strong team that is led by uMangaliso Ndlovu. Okuthi umsebenzi wakhe wakhangela uMangaliso Ndlovu umsebenzi owenzile khona ngale i-constituency yakhe khona ngale futhi khona ngale imisebenzi emihle kakhulu ukuthi i-CCC ayilado khona ngale. I-CCC badobhile nje ngoba bakudobhileyo, wasidobhile isikhoma sabo behamba fana logogo nje ozihambelayo odobhe isikhoma semali.
UMnumzana Philip Gawule lilunga lebandla leZanu PF. Sixoxe laye eseJolojo. Abadabuka eZimbabwe abahlala kwele Melika bathe gwaqa eMaryland lapho benza khona umcimbi wesikhumbuzo senkosi uMzilikazi. Abasemkhosini lo bavela endaweni ezijiyeneyo. Kukhangelwe ukuba umcimbi lo uza ukuxoxwa khona ngesiko likaMzilikazi, uza ngesiko likaMthwakazi uzagqitshwa namuhla. Sixoxe lo mnumzana Mkhululi Ndlovu, omunye wababona ngokuqoqwa komcimbi lo.
Namhla besizocelebrate inkosi yethu uMzilikazi eyasitshiya lapho esihlala khona eZimbabwe emathebeleni. Njengobana wonke umuntu ekwazi ilanga lakhona mhlaka 10 September and kuyacelebrate nje umhlaba wonke jikelele wonke nje abadabuka ngoMzilikazi.
Singathi luqakatheke kanganani usuku lolu?
Usuku lolu luqakathekile kakhulu. Yabona Dube, wena njengoba usuhlale lapha eMelika seke sihambe kuma-Italian izinto oCinco de Mayo abeMexico, o-Irish Fest liyabana gqoke i-green o-St. Patrick's Day. Thina lathi nxa sobe sikhangela lapha besibona sigqokile, so bayasikholisa bayasikhabitha bayasibuza ngaso siba besibuza ukuthi mbani nalo sithi u-right hand man kaChaka. Ngaso sesikhuluma ngoChaka, inolethi yalo isingane sivuleka ngoba uChaka laye ngumuntu who they are proud of. Abantu abamnyama nje is a great warrior and history, ukuthi kunabantu bakhe njalo abantu ababeqinisa uChaka ukuthi bacelebrate umdlalo labo, they get a lot of knowledge out of that. Thina yithi kuqakathekile kakhulu ngoba kuyasiqinisa.
Singathi-ke ebantwaneni abakhule lapha kuqakatheke kangakanani?
Yinto umuntu siyifundisa abantu abenu ngoba yinto labo i-identity omuntu baqhubeke ngayo. Bona labo bazaba ne-version yabo njengoba bengabantwana abatsha bekhulele lapha e-America bekhuluma isikhiwa, abanye kabakhulumi ilimi lethu njengoba sikhuluma, kodwa kuzamele bebekwazi bebekwazi laba abadabuka khona, bebekwazi nezibongo zabo, konke esikwaziyo kumele ukuthi sikwabele abantu abenu.
singathi ke nxa sesikhangela abantu bavela endaweni ezitshiyeneyo bayaluthakazelela yini usuku lolu?
Abantu bayaluthakazelela kakhulu.
Umnumzana Mgululi Ndlovu ngomunye wabaqoqe umcimbi wesikhumbuzo senkosi uMzilikazi. Sixoxe laye ese-Alpha Marlboro esabelweni seMaryland khonapha kwele Melika. Singakangeni kwisigaba esilandelayo sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abahlola okwenzakala kwenkampani ephehla umlilo kagetsi ngenuclear eZaporizhzhia nuclear power plant kwele Ukraine bathi bakhathazwa yikulwisana kwebutho lakwele Russia lele Ukraine duzane lendawo le. Bathi kulakho ukuba le ngozi eyesabekayo elinye ibutho lingabhomba kwinkampani le. Ele mali lithi ngamanga aluhlaza tshoko ukuba ibutho lalo libulala abantu mahlayana. Kulabanye asebephanyeke udaba lolu kuhlanganiso yamazwe omhlaba wonke jikelele e-United Nations besithi ibutho lakwele mali lidubula mahlayana abantu abaphikisayo. Sokuyisikhathi sezamasiko. Uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke namhla sixoxa ngemisebenzi yenkosi uMzilikazi. Namhla sikwele Melika.
Mina nguStella Mkiliwane ngumancube uMzilankatha uMpangazitha ngihlezi eDallas, Texas. Ngibuye lapha ngokokuqala kumalungiselelo onke bengikhona kugrupu kwaze kwafikelanga nanamhlanje. Kuhle ukuthi lathi siziqhenye ngokuthi singabobani. Kokwenziwe kuhle yini konke akungeke kwabaluleka, kodwa isiqalo. Siyakhula njengabantu bakomzelekazi, kumele silethe lezi muli zethu sifunde ukuthi singabobani, ziziqhenye ngokuthi singabobani. Namhlanje ngiyasiqhenya ngoba kumzelekazi omkhulu, ukuba ngumancube, ukuba lindebele, lokukhuluma ngolimi lwakimi, lokugida nilabanye abazwisisayo kanye lapho esivela khona, lokubumba ukuthi siyangaphi njengesizwe sakwamzelekazi. Ngithi amhlophe kwabalungiselileyo bonke laba lisebenze kakhulu, siyabonga kakhulu, lingadini.
Singathi-ke kuqakatheke kanganani ukuthi abantu babekwazi inkosi
yabo? Singazi ukuthi inkosi yethu ngubani, asizazi ukuthi singabobani ngabantu. Siphonga ukulahleka nje njengabantu abangela lapho abavela khona mbabaya khona. Kubalulekile kakhulu ukuthi njengabantu sibe kwazi ukuthi sivela ngaphi, singabobani. Nxa ungangibuza njengoba ngisishithi na singabomzilankazi, sivela ngaphi, siyakwazi lapho esivela khona. Kuqakathekile kakhulu kithi lebantwaneni bethu nasizukulwane zethu ezilandelayo ukuthi sibe kwazi ukuthi singabobani.
Abantwana bafundiswa njani ngakhona okukhuluma?
Kufanele siqalise ukuba ukuziqhenya ngokuthi singabobani ezindlini zethu. Abantwana babekwazi ukuthi bangabobani, and then nxa sesiya emhlanganweni enje kasilethana abantwana bethu sibalungisele izinto ezenza ukuthi babekwazi ukuthi bavela ngaphi bangabobani, and then babazane labanye abantu bakwabo. Nxa sikathesi lapha sisegangene silahlekile, sukubuthana lokhu kenza ukuthi lathi sibe le saziwe ukuthi sikhona singabantu. Kathe seUMzilikazi sele seyi-official organization e-America. Akula politics esisikhulumileyo this weekend, sikhulume ngokuthi singabobani, sifuna ukuya ngaphi, sifuna ukwakhana njani njengesizwe.
Ye phoselokugcina mama,
mina ngifuna ukubonga kakhulu Mkholisi. Ngithi lokho kakuye phambili, sihlangane iminyaka ngeminyaka sikholisa, sigida sisidludla kwawethu, sikhuluma sikhumbula lapho esivela khona, sifundisa labantwana bethu ukuthi singabobani, sivela ngaphi, kuyini okuqakathekileyo kithi njengesizwe.
Siyabonga kakhulu Mancube ungadinwa lakusasa. Asidibaneni singabaphilileyo ngeviki ezayo. Okwamanje ke sike sizwe ezokholo lwesiKristu silontungameli Nkomo.
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya igama ngontungami lenkomo. Lamhlanje ngilomfundisi usenisipanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabingelela abalaleli, ngiyabonga njalo ukwamukela kutungameli uhlelo lwethu lwanamhlanje.
Usiphatheleni lamhlanje?
Namhlanje ngizafuna sikhangele udaba lokuzila ukudla kuMateyu chapter 6 verse ka 16. Ithi yona, futhi nxa lizila ukudla linganyukumali njengabazenzisi, ngoba bona bacomba ubuso babo ukuba babonakale ebantwini ukuthi bazilile. Iqinisile ngithi kini, sebewamukele umvuzo wabo. Kodwa wena nxa uzila ukudla, gcoba ikhanda lakho, ugeze ubuso bakho, ukuze ungabonakale ebantwini ukuthi uzilile, kodwa ubonakale kuyihlo osekusithekeni. Lo yihlo obona ekusithekeni uza kukuvuza, akunike umvuzo wakho. Ngakho ke ngiyananzelela lapho ukuthi kokuqala uJesu nxa ekhuluma ngokuzila wayekhangelela ukuthi sonke sizathola isikhathi sokuye nxa sithandaza sike sizile, senzela ukuthi sibe lesikhathi esihle, sibe lesikhathi lapho esinika khona uNkulunkulu ukuba akhulumisane lathi. Ngakho-ke uyakubeka lapho uJesu ukuthi ukuzila kuqakathekile. Siyamnanzelela yena uJesu ukuthi impilo yakhe wayezila ukudla, kodwa yena nje siyakwazi ukuthi wayenguNkulunkulu elamandla wonke, kodwa siyahlangana laye esenkangala ezila ukudla waze walamba, okokuthi siyafica uSathane ezama ukumyenga ukuthi athatha lawa matshe uwenze abe yisinkwa, ngoba wayekwazi ukuthi uJesu uselambile. Ngakho-ke uyasikhuthaza lathi abalandeli bakhe ukuba sizile ukudla, kodwa abesebeka lapha umlayo oqakathekileyo ukuthi nxa lapho uzila ukudla ungahambi utshengisela ebantwini bonke ukuthi mina anyatshova kakhulu ngizile ukudla amalanga la amaningi, ngoba ungayenza njalo umvuzo wakho obekumele ukuthole, izithelo obekumele uzithole, usuzazithola-ke abantu sebekudumisa bekuphakamisa ukuthi hhayi lindoda yazila kakhulu ukudla, siphakanyiswa ngabantu. Usukhutha-ke umvuzo ade kumele uwuthole kuye uNkulunkulu. Ngakho-ke isikhuthazo esikhona lapho ukuthi nxa uthandaza, nxa uzila ukudla, kwenze kube phakathi kwakho loNkulunkulu, ngoba lapha uJesu wayesivikela ukuthi singabe ngabantu abazigqajayo abaziphakamisayo ukuthi hhayi thina sithandaza ukwedlula wonke umuntu, kodwa esincedisa ukuthi sinanzelele ukuthi nxa uzila ukudla vele wena ukhangele kuyo uNkulunkulu. Ngakho nguye okumele abekwazi, hhayi khona abanye abantu. Ziba ziningi indlela zokuzila ukudla, njalo-ke akumelanga ukuthi kube yilokhuyana kokuthi uyekela ukudla ngapho ungathandazi ungabalili izwi likaNkulunkulu. Kuyabe kungaseyikho ukuzila, ukuzila ukudla okuzaletha ama-results esiwafunayo, ngenxa yokuthi uNkulunkulu ukhayele ukuthi nxa sizile ukudla isisikhathi sethu sokungenela izwini likaNkulunkulu. Ngiyananzelela lapho ukuthi kulo mlayo uJesu asinika wona ukuthi-ke nxa wena usukhetha ukuzila, hamba ensitha kube phakathi kwakho loNkulunkulu, kungakhanyi kwabanye abantu, ungabi ngumuntu wana osuhamba ungcolile utshengisela wonke umuntu ukuthi hhayi mina ngiyazila, kodwa-ke kube phakathi kwakho loNkulunkulu abe nguye okwaziyo. Abantu vele bengaboni lutho. Kuyasikhuthaza lokho bazalwane ukuba kumele sizinike isikhathi sokuzila.
Akuyibhethe mfundisi.
Asithandazeni Baba ngegama likaJesu, sesithandazela abalaleli ukubuza bakhuthaza. Nkulunkulu wami, ngezwi lakho bathola isikhathi esokuzila, bethandaza besiza kuwe Nkulunkulu, ubanike njalo umusa ngokuba bakwanise ukuphutsha lawo malanga umuntu abe ezibekele eceleni ukuthi ufuna ukuzila, ethandaza kuwe. Egama likaJesu siyathandaza, amen.
Lolo bekuluhlelo vuselela umoya silomfundisi usenisipanda. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami untungami linkomo.
Siyabonga kakhulu untungami linkomo, ungadinwa lakusasa mfowethu. Yes, sike sizizwe ke ezabatsha namhlanje. Weza bacha, sikubekela phambili sixoxa ngomgubho wenkosi uMzilikazi.
Salubonani bantu bakamthwazi. Igama uBrian Ndlovu. Ithekhaya mbuya eMalapala kuseTsholotsho umngadlini empanitsima. Ngizalelwe eWanki eMalahleni kula Prince Bende khona almost 24 years khona before ukuzala. Okwakathesi ngibased eOhio Cincinnati.
Kwini okukulethe lapha eMaryland?
Okungilethe lapha eMaryland kungenxa yokuthi ukhona umngani wami oyisihlobo labo Emmanuel Sox Ncube owangi-eda egrupini, you know, wangitshela wathi hayi no kule group enje, and then ngathi sengihlalele egrupini ngabona be-advertise ukuthi kulo mcimbi, you know, ukuselebrate iMzilikazi Day. So nami ngabona hhayi kuqakathekile sikule ukuthi ngifunda ngesiko lakithi, ngoba thina sesekuma-30s 20s kuzamele sikuqhubekisele phambili lokhu, sikudlulisele ebantwaneni bethu nazonke ezinye izizukulwane eziza kulandela. So nxa abadala bona laba besimema besifaka ezintweni zona lezi, kuqathe kakhulu ngoba nathi siza kudlulisela phambili.
Ye, kuyini okwenza uthi kuqakathekile khonokho elikwenza?
Hayi, ngingathi bekufake ngesikhiwa ncalo ukuthi i-identity iyadingakala ebantwini. Kumele uzazi ukuthi ubuyaphi, uvela ngaphi, ungubani, ungokabani, angisho thina singabakaMzilikazi. So kuqakatheke kakhulu kithi khonokho ukwenza ukuthi si-identify, sibe kwazi, singabi lamahloni ngesiko lethu ngalapho esivela khona. Bakhona abakwenza abanye bayenza o-Irish first, abanye benza o-Cinco de Mayo. Thina lakho siyafisa ukuthi ngabe kuthiwa iMzilikazi kwelinye ilanga kube kuthiwe hhayi iMzilikazi Day, ilanga eliqakathekileyo sibile ebantwini besiNdebeleni abadabuka eZimbabwe.
Kodwa lina abasakhulayo liyakunanzelela ukuthi uMzilikazi wayeqakatheke kangakanani?
Ya, you know, ngokufunda izingwalo, you know, siyakunanzelela ukuthi uMzilikazi wayeqakathekile, ngoba njengokutsho kwabo namhlanje kuseni bebekhuluma ngokuthi kuthiwa uMzilikazi wayengadli abantu bonke bangakadli. Angisho nesaka sithi indlamuva yenkosi. So kithi khonokho, you know, kuyasitshengisela ukuthi wayengumuntu owayezidela before abantu, and kuqakathekile kakhulu. Ungabona umuntu oyenza njalo, wenza ama-sacrifices anjalo for abantu bakhe, lathi kusenza sifise ukuba ngabantu abanjengaye.
Singathi kusiya phambili kubona ngazani liza kubamba yini khonokho ukuthi kuqakatheke kangakanani ukuba le mcimbi onje?
Singabe silokhu sixhumana sihlangana sibona ukuthi iMzilikazi Day iyaqhubekela phambili njengoba ibigcine ngo-2012 khathe sivusile njalo, singakuqhubekisela phambili izizukulwane zethu zisisa lazo ukuthi hhayi every year abantu kufuze beyihlangana endaweni ethile be-celebrate iMzilikazi Day. So
abasakhulayo ngabatshela,
abasakhulayo ngabatshela ukuthi into eqakathekileyo ikuzazi ukuthi ungubani, njalo uvela ngaphi, ungokabani. Kuyikho thina lathi size lapha ukwenzela ukuthi sizozinanzelela ukuthi thina singabakaMzilikazi, and khona kuqatheke kakhulu kithi ekusikhuliseni lakuthi kungasingena emsebenzini lapha. Kuqathekile ukuthi uzazi ukuthi hhayi wena ungubani.
Phoselokugcina
mina engakusho ukuthi hhayi ngiyathokoza kakhulu ngokwenzakale lapho umcimbi lowo. Hhayi, kimi it was really amazing organization yakhona, and ngikhulekela ukuthi ngabe kuyaqhubekela phambili, you know, ngoba lathi sizakhona ukuthi kudlulisele phambili lapho sesilabantwana, you know, lezi zukulwane ezizabuya after team.
Siyabonga Ndlovu.
Hhayi, bonga mina.
Lo nguBrian Ndlovu odabuka eTsholotsho ohlala khonapha kwele Melika. Kwezemidlalo, iqembu leDynamos linqobe eleHarare City 2-1 emdlalweni wePremier Soccer League odlalwe namuhla. Kweminye imidlalo efanayo, Tenax 0 ZPC Kariba 2, Triangle United 3 Bulawayo City 0, Bulawayo Chiefs 1 Black Rhinos 0. Silokhu sikwezemidlalo, wayeyimvimbi elodumo uGift Ilunga Junior uthi abasakhulayo kabaselalo uthando lomdlalo wenguqu kulezi nsuku. UJoseph Njanji usipha lolo daba.
Ulunga waziwa kakhulu ngegama elithi Thebe usebenzela iqembu leBulawayo City, lapha ngomunye wabaqeqetshi abasebenza lamaqembu abafana abasakhulayo. Uthi kulomehluko omkhulu kakhulu nxa kufaniswa abadlali abasakhulayo abakulezi nsuku lalabo abakudala.
kulobunzima kulobunzima bra ngokuthi I boys lezi says loser from under 14 uyabona ungakhuthi training from 14 kusiya phezulu uyakusulahlekile thina we there from 13 14 skula manje I boys are these days kulobunzima ufuna ukuphushwa every town namele
ulunga uthi labo abayalabi lokhu bekhona ebholeni uyabalolonga aphinde abafundise ukuba babe ngabadlali abaziphethe kuhle
ngiyabe ngibanika into engayenzayo bona okwabo talent talent incane lalo mina uyephu kuphela in developing it especially discipline we are trying to with these boys bengayenzi okwenzwa yithi many things is wrong esazenzayo so we are trying to help them ukuthi bephume entweni ezinjengazomele ezi to go forward
ulunga osebenza lo Bruce Chuma kanye lo Voster Chitema uthi kuqakathekile ukubambisana ekuqeqetsheni umdlalo wenguqu
uza wedwa eboreni I don't think ukuthi it will work siyancedisana olombono wakhe siyawubona siwuhlanganise
uChitema laye ugcizelele ukuba kulula ukusebenza labaqeqetshi abalidlalayo ibhola
it's a blessing in disguise ukusebenza lo muntu owadlala ibhola uThebe noBruce ngoba into eziningi asiphikisani siyabe si-understandana just because we've been there
isakhula ulunga odlalele amaqembu abalisayo leZimbabwe Saints kanye lephinda mzala uqale udlala kuqembu layelendazi ngo-1997 eqeqetshwa nguMadinda Ndlovu uke wadlala njalo kumaqembu amela ilizwe njalo ngomnyaka ka-2004 beyingxenye yeqembu lama-Warriors eliphakamise inkezo yeCOSAFA ulunga uke wadlalela njalo iqembu leCapes United njalo ekuthatheni kwakhe umhlalaphansi kuwaqeqetsha abasakhulayo beqembu leHighlanders okuwaqeqetsha njalo leqembu elidlala kwisigaba seSouthern Region Division 1 eleMossi Rovers nginele Studio 7 ngobula ayo imujo Joseph Njanji
Yes ke sizwe ke ingoma kazinja ziyamluma ethi singamandebele yamluma ingoma yakhe ethi singamandebele singagqibi uhlelo lwalamhlanje othi sikhangele ebesilazo ibandla le-CCC linqoba ezigabeni ezimbili kukhetho lwama-by-elections ebulilima elezanu p f lithi namhla udwayi udobhe ingqongqo abadabuka ezimbabwe ebenza isikhumbuzo senkosi umzilikazi siqoba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje oluvelisayo kumthembo sithemba ukips dube lilale
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.